Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 lwezi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
akumelanga yini amapolisa ehlukumeze amaloya mayezo mela amalungelo ama client wabo. Sifuna ukuthi kona ethi hands off from ukuchawa kwamaloya kanye lomphakathi, ngoba kusingi maloya wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
Amagqeda ambala atshengisele eHarare lamhlanje ekhonona ngokuhlukunyezwa ngamapholisa.
Sibona ama cases okuhlukumezwa ngabantwana, and then abantwana bona behlukumeza each other, crimes against each other. View ama cases amaningi esiwabonayo le education, abantwana bexotshwa ezikole ngenxa yokungabhadeli school fees.
Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo baqoqa umhlangano wokunanza ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abantwana emhlabeni jikelele, ele UN Declaration on the Right of the Child. Kuhlelo Woza Friday livikisi lomculi wengoma zomdumo wokholo uStanley Nyathi odabuka eNkayi ecula eseSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha ambalwa atshengisele eHarare lamhlanje ekhonona ngodaba lwamapholisa abaphatha ngocuku ebahlukumeza bona besemsebenzini. Amagqwetha la ase ugwalo lwezikhalazo efuna amapholisa achiyane lomkhuba ukubahlukumeza nxa beqhuba umsebenzi wabo, kanye lokwalisa uZulu ukutshengisela ekhonona ngokungamjabulisiyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amagqwetha la abehlabela efola ezibophe ngamabhanditshi emakhanda njengesibonelo sokulinyazwa, bethwele amabhakane abemumethe imibiko yokukhuza amapholisa uhulumende labezomvikela. Elinye lamagqwetha eliphatheke kulokhu kutshengisela uMnumzana Jabulani Ndlovu osebenzela inkampani yamagqwetha eyemthethwa eNyambirayi Law Firm uchasisa ngohlelo lwabo lwanamhla.
Akumelanga yini amapholisa ehlukumeze amaloya mayezo mela amalungelo ama client wabo. Sifuna ukuthi kona ethi hands off from ukuchawa kwamaloya kanye lomphakathi, ngoba kusingi maloya wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
UNkosazana Sandra Dizwani, elinye njalo igqwetha, ulandisa phezu kokuchiwo ngamabhanditshi abekade wabophe ekhanda.
Ibhandishi lele ndibophileyo litsho ukuthi asivumelani nezinto ezenzakalayo ezenziwa ngamapholisa ebantwini. Nxakade lilandela intatheli izindaba ngamalanga aphelileyo, lingabakwazi ukuthi khona one of the lawyers wachaywa, and labantu nje ababezihambela abanye last week bachaywa balimala.
Ukhuthaza uhulumende uNkosazana Dizwani ukuba ahloniphe imithetho emunyethwe isisekelo sombuso.
Besicela bebone ukuthi umthetho uyalandelwa, ngoba kuqala phezulu usiya phansi.
Amagqwetha la aqale ngokuya ehofisini yomphathintambo wendaba zasekhaya, bayachiya ugwalo lwezikhalazo zabo. Besuka lapho baluqondise esigodlweni samapholisa ePolice General Headquarters, lapho abanikeze lolo gwalo isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi, yena ohle wabaqaga besese Greenwood Park lapho akhulumisane labo khona. UNyathi uthembise ukufikisa lipetition kusikomithi wamapholisa uPolice General Godwin Matanga. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe ngabenhlanganiso yamagqwetha eye-Young Lawyers Association of Zimbabwe, YALAS, bexhaswe ngezinye njalo ezivalisa eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights leye-Law Society of Zimbabwe. Ukukhatshwa kwabo ngamapholisa kube yisimanga esikhulu, njengoba eyiwo aqhubeka evimba ukutshengisela kwabantu ezikhathini eziningi. Kunje abenhlanganiso yabamela abasebenza emabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union, ZIBAWU, bekhweze udaba lwabo lokwalelwa ngamapholisa ukutshengisela emahofisini omphathintambo wezemali kunsukwana yesanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo ezithiyeneyo lamhlanje baqoqe umhlangano wabatsha othiwa isymposium ngesilungu. Benanza iminyaka engamachumi amathathu kwasungulwa ilanga lokuqakathekisa amalungelo abantwana emhlabeni jikelele ele UN Declaration on the Rights of the Child. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Abatsha abavele ezabelweni ezehlukileyo zelizwe babuye ngobuningi ukuzongenalo umhlangano owenzelwe eHarare. Umnumzana Maxim Murungweni wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for Children uthi lokhu kwenzakala ngesikhathi amalungelo abantwana eqhubekela phambili engaqakathekiswa.
Sibona amalungelo abantwana lokhu ephulwa ngabantu, kukhanya ukuthi abantwana babebeyenzisa abantwana bebancane. Sile esithi forced marriage, child marriage, abantwana lapha eZimbabwe lokhu kusenzakala. Abayifaka imali eneleyo ukuthi abantwana babebehamba esikolweni, abantwana babebethola ukudla okuningi. Besekubuya indawo yokuthi bona abantwana baphiwa amathuba okuthi bekwanisa la ubehamba emdlalweni besenza izinto eziningi labo, imbono yabo izwakala ngabanye.
Unkosazana Thobekile Sithole osebenzela inhlanganiso yeJustice for Children eyakobulawayo uthi ukusilela kwemali lokungamanga kuhle kwesimo somnotho sokubangela ukuthi abantwana behlukuluzwe njalo bephatheka kumikhuba emibi.
Sibona ama cases okuhlukumeza ngabantwana and then abantwana bona behlukumeza each other, crimes against each other. You are my cases amaningi esiwabonayo lo education abantwana bexotshwa ezikoleni ngenxa yokungabhatali school fees or other reasons, but into enkulu esibonayo yi lack of imali. Abantwana sebexotshwa ngenxa yokuthi akunamali, and ngenxa yokuthi akunamali abantwana abasaye esikolo, so sebeyenze ama things like those parties or deviant behavior, especially ukujonja. There's been an increase abantwana bejonja bengena ezindlini bejontsha izinto.
Uthi ezabelweni ikakhulu abantwana babhekana lobunzima ekutholeni ingwalo eziqakathekileyo empilweni zabo ezinjengezokuzalwa loba ezokuhambisa.
Into esiyibone ukuthi i-birth registration kukhanya ngathi yinto ema-communities, yinto ekhulunywa ngabantu abaningi ukuthi abakwanisi ukuthola ama-birth certificates. Siyazama ukubancedisa sibatshele ukuthi ama-requirements abe-birth registration yilokhu, kodwa nxa besiya khona ngale emsitheli befika betshelwa okunye, so begcine be-give up. So ukusela i-birth certificate, it affects okuningi. It's just not ukuthi awula birth certificates, it affects education, it affects access to justice, it affects okuningi njengomntwana and i-right to identity yomntwana.
Uhulumende yena uthi uyasekela imizamo yonke yokuthuthukiswa kwamalungelo abantwana ngokwethula imithetho ebanikeza amalungelo ngokugcweleyo. Wasungula njalo lesikhwama sokubhadalela indleko yemfundo yama-school fees ebantwaneni abaphuma emulini zabaswelayo lentandane. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Odokotela bezinga laphansi ama junior doctors abaphiwe amalanga amabili izolo ukuthi babuyele emsebenzini ngemva kokuxotshwa nguhulumende bathi kabasoze benze lokhu ngoba uhulumende elokhu engakangezi iholo labo. Odokotela bedlula amakhulu amane laba baxotshwe umsebenzi besetheswa icala lokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho. Kodwa ngemva kokungenela kwabezinkonzo, uhulumende usuke wababuyisela emsebenzini izolo esithi kumele babe sebeqalisile ukusebenza kungakedluli amalanga amabili. inhlanganiso emela odokotela laba iZimbabwe Hospital Doctors Association ithi amalunga ayo kasoze aphindele emsebenzini ngoba uhulumende kakakhwezi iholo lawo. Odokotela bezinga laphezulu ama senior doctors labo bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi besithi kabala mali yokugada besiya ezibhedlela. Njalo bathi abasoze bamukele imali ethenjiswe ngusomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa. Inhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association isilobele amapholisa iwazisa ukuthi amalunga ayo azatshengisela phezu kodaba lweholo eHarare ngeviki ezayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wamalunga alinhlanganiso udokotela Ngqabutho Dube osebenza esibhedlela sempilo yena othi imali abayiholayo incane kakhulu.
Plus or minus $800 for a senior doctor from in Dala wayehola plus or minus 2.8, so which means he reduced almost a quarter now of what it was thereabout. In there was umuntu khona lapha ukuthi ukudla konke ukukhwelile kuhambelana lokuthiwa i-interbank rate. Amandla kagetsi lawo akhuphukile, ama-rate awe-council lawo akhuphukile, ama-bills wonke nje akhuphukile. Uyokuthi nxa uvele uhola imali adu ihola 2 years or 3 years ago ifiga lokhu ingakantshini vele ngeke wenelise ngoba even ne-fuel lawo layo iyakhuphuka almost on a weekly basis ngoba njengalamuhla I think $17-18 a litre kudala nge-salary yale yayisesekudollar something. So umuntu wakhe ukuthi poverty data mlane erivisiweyo angayibona ukuthi ithi umuntu imoli yaziphinga imali enganani, but I'm sure it's more than $3,000-4,000.
Ungasichasisela ngomumo osezibhedlela lapha ngoba sizwa kuthiwa mubi kakhulu, amamotshari izidumbu ziyonakala ngenxa yokusilela kwamagetsi, kanti njalo lasezibhedlela khona abantu bathwele nzima njengoba lingabe laphi nje lingayo emsebenzini.
Umumo mubi sibili. Izibhedlela kazizalwanga ngenxa yokuthi besiphana la emergency cover ukuthi ungabuya sibili abantu abaserious babonwe ukuze sizame ukubaphethisa. Kodwa laba balama-condition akade ayenelisa ukuthi baqale bahambe bayokwelashwa ilangayo labo besingaba-athendi ngenxa yokuthi vele umsebenzi wakhona uyabe usomnene. So ngakho uzathola ukuthi ngenxa yokuthi njalo abantu babe balutshwana ababona izigulane, ezinye izigulane kazisatholi ukubonwa okuqondileyo ngenxa yomsebenzi omnene. Ngakho-ke ezinye zifuna zingabi zokuphila okuhle, abanye bagcina betholakala lapha emhlabeni. Isifo sethu siyukuthi ngabe udubo lolu luyakhangelwa sibili kakhulu, i-resolution itholakale masinyazane ukuze abantu baphethe baphile basile.
Lo-ke ngudokotela Ngqabutho Dube, omunye wabodokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors abaphakathi kokukhalala umsebenzi ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umkhuba wokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eyokuzibazela engasimali uqobo usubhahile edolobheni lakoBulawayo osokuthiya abathenga lokuthengisa imali ngaphandle komthetho osiphatheleni bethwele imikhono ekhanda. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe edolobheni lakoBulawayo sekubhahile osokusenza ukuba abakubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha osiphatheleni basebenzele evalweni. Unkosikazi Josephine Mutero okubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emigwaqweni yedolobho lakoBulawayo uchaza udubo ababhekane lalo ngemali yokuzibazela.
Mina angazi lokhu ngithengisa khona phanzakibona. Ngiyaqalisa mina loku-identify mina le problem lokuyibona lungisa. Ye, kusitshayisa ngovalo ngoba uyakuzwa omunye lapha uzwe sithi khona kusitshayisa ngovalo lokuthengisa nje abusa. Loba singanikwa ulwazi lokuthi yabikhayele kanjani.
Umnumzana muzi wakhe Moyo uthi imali eziyisiphamaso zikhona njalo lokhu kubangelwa ngumumo okhona ezweni.
Ayi imali zamafeke zikhona sibili ngoba lapha thina sisebenza khona siyakusizwa abantu bekhuluma omunye wezwa sikhuluma sithi ngihlangane layo lami lapha sengijaywe ngefeke. So into ekhona sibili asonto ukuthi izinto ezingekhoyo zikhona njalo mbona ngani ukuba khona kwazo kubangelwa nje ngumumo wona lo khona lo ukuthi abantu abasebenzi abalamsebenzi. So ukhanya into yona le ebahlupha kakhulu. So uyibutsotsi sobe badinga indlela zokunjani ezokuphila. Ya lapho ke khona ikholobunzima khona njengathi thina imbangela yakhona yiyo phela enkulu ukuthi kuze kwazi ukuthi kwenziwe. Nxa kuyukuthi kuyukuthi abantu abasebenzi kumele abantu besebenze. So ngibona ngani khona lapho okulenkinga khona ukuthi amafekila umuntu engasebenza uyahola ucabanga ubusela ngingakucabanga.
Unkosikazi Margaret Moyo uvumelane lomoyo ethi abantu bathathelwa imali ngemali eziyisiphamaso.
Siyababona amafeka abayabuya labo abantu bayakhala akhona angazi ukuthi singayenzelani ngokuthi abantu bayathathela abantu izimali zabo abantu bayakhala ngoba banika abantu amafeka.
Amabhanga ambalwa akhulume le Studio 7 achaze ukuba imali eyisiphamaso ivele ayifinyeleli ezandleni zabo bayizwela emkambo wensitha ngoba banemitshina ehlola imali engenayo lephumayo ebhanga. Isikhulumi samapholisa unkosikazi Precious Mango uchaze ukuba abakabi labantu abamangala amacala okuthola imali eyisiphamaso edolobheni. Idola leMelika leRand lakwele South Africa yizo imali esezivame ukutholakala ezimalini zokuzibazela ezingasizeqiniso njalo osiphatheleni bathwele imikhono ekhanda. EZimbabwe ungatholakala uthenga kumbe uthengisa imali yakwamanye amazwe emigwaqweni kuyabophisa. Labo abatholakala benemali eyisiphamaso kungakhathalekile ukuthi yimalini umuntu ulakho ukuya ejele okweminyaka edlula ichumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lingakhohlwa ihlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane labantu kuhlangothi lwezempilakahle ngesikhathi odokotela bekhalale umsebenzi. Ithumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Singakaya esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwano beChina lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lilolonga umthetho ozakwalisa amalunga edale lephalamende lakwele Melika asekela umthetho kamongameli Donald Trump wokusekela uzibuse wele Hong Kong ophikisa ukubuswa kwalelo lizwe ngele China. Umongameli Donald Trump ubonakale izolo ekwele Afghanistan uhambo alwenze engazisanga muntu esiyafisela abezomvikela beMelika abakhonale ikhefu elihle lokubonga usomandla ele Thanksgiving lapho azise khona ukuthi bayakhulumisana labesiTaliban ngodaba lokumisa ukulwisana. Ilunga ledale lesenethe leMelika, iNew York Senator Chuck Schumer ubike ngokusungula uhlelo lokwalisana lokulwisana lohlupho lokugonga kwenani labalimi abazivulalayo ezigabeni sakhe. Ukungasebenzi kahle kwemitshina ebheka indizamtshina zisemoyeni okwenzakale ngomvulo kubikwa kubangele uhlala ngesiphangiphangi kwengatsha zomvikela emhlanganweni abawenze bephansi kwedale le-Joint Operations Command kumbe JOC ngamafitshane. Akula ndizamtshina kade zivunyelwa ukungena kumbe ukusuka elizweni ngomvulo. Lokhu kubangelwe ukuthi nxa limtshina ingasebenzi kulakho kungena lokusuka indizamtshina elizweni kungaziwa muntu okungafaka ilizwe engozini. inhlanganiso ebona ngokwenyuka lokusuka kwendizamchina emagcekeni awendizamchina e-Traffic Controllers Association ithi ihlezi itshela uhulumende ukuthi athenge imitshina emitsha ngoba ekhona isimidala kodwa lesi sicelo asikhangelwa nguhulumende. Ukuhlaziya lolu daba siqoqele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Loba laphana kwakukhulunywa ngesisikelo sombuso kwakushiwa khona laba abagcina kumbe umoya abancedisa indizamtshina okwehla kulokuphapha bafaka kwisigaba se ama-service aqakathekileyo bavele kuthiwa khona abavunyelwa khona ukutshengisela kodwa njengoba ngihlala ngisitsho ukuthi isisekelo sombuso vele sithuna ngokwakho waso siyavuma ukuthi nxa isisebenzi sikhonona sikhala lomsebenzi lokhu abakwenzayo ngiyabona ngathi nxa bevele bakhuluma nje ukuthi bazakhala lomsebenzi kuqakathekile ukuthi i-civil association lena khona eZimbabwe leyana e-Traffic Controllers Association bathathe amalungelo awo bawasebenzise.
Sike sezwa eminye imbiko ethi kungakwakubangelwa yimtshina esingasasebenzi kahle ngoba isimdala kakhulu, ubona njani khona?
Yolo lingaba liqiniso ngoba phela uyazi ukuthi imitshina vele ihambelana lendege leyana yimtshina edulayo kakhulu. Ekuthengweni wayo kunobudlwangudlwangu le-corruption eningi. Uzabona ukuthi engxenye abantu ababebeduze lomhlangano weZANU-PF yibo abanikezwa ibhizinisi yakhona sebethenga imitshina leyana engasebenziyo kumbe ivela ngaphi ngapha. So akwethusi ukuthi njengoba vele ilizwe linimanzonzo kanje imali zakhona ezokuzuza ezokuthenga imitshina yalezi nsuku gabalayo. So ukuthi kuyatshayisa amakhanda odade labafowethu abasebenza ama-air traffic controllers. Kuqakathekile ukuthi bathi nxa sisemsebenzini bakithi sinikani imitshina emitsha esebenzayo, nxa ingasebenzi balelungelo lokukhala lomsebenzi.
Alo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu le-Highlanders uHendrik Pieter de Jong usekhuthaze abalandeli baleli qembu ukuba babuye ngobuningi kuzolisekela emdlalweni walo oyifinali yalo nyaka yomncintiswano wenkezo yeChibuku elizawudlala lelenkezi Platinum Stars kusasa kwaBulawayo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yonke indlela ziqonde enkundleni Papa Fields kusasa ngomgqibelo lapho iqembu le-Highlanders lezanqikelana khona lelenkezi Platinum Stars kudingwa intshantshu zalo nyaka ezomncintiswano weChibuku Super Cup. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uDe Jong utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba ukhangelele ukuba abalandeli beqembu le-Highlanders bazadlala indima enkulu ekuphumeleleni kwaleli qembu lona eleminyaka embalwa lingazake liphakamise isicoco.
Iqembu lethu yilo elinabalandeli abaningi elizweni njalo lakusasa ngikhanye lele ukuba iningi labalandela libe lisekela thina njalo kumele bahlabele kusukela umdlalo wokuqala uzofika emaphethelweni.
Ukuze lifinyelele ukuyadlala kufinal iqembu le-Highlanders linqobele Dynamos nge-1 kanya kusigaba sakuqala esomncintiswano, ukuthi kusigaba se-quarter final linqobele FC Bladam nge-3 kanya, ikanti kusigaba se-semifinal iqembu le-Highlanders litshayele ze-PC Kariba nge-1 kanya. Nakwelinye icele iqembu lenkezi Platinum Stars lona linqobele Mushwane Stars nge-2 kanya kusigaba sakuqala esomncintiswano, kwathi kusigaba se-quarter final linqobe iqembu le-Black Rhinos nge-5-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa, ikanti kusigaba se-semifinal iqembu lenkezi litshayele Harare City nge-7-6 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu le-Highlanders ligcine ukuphakamisa isicoco esizwayo ngomnyaka ka-2015 lapho elinqobe khona ele-Chicken Inn nge-1 kanya ku-final yenkezo ye-Net1, ikanti iqembu lenkezi Platinum Stars lona liphakamise isicoco seChibuku ngomnyaka ka-2016. Loba kunjalo uDe Jong uthe utshele abafana bakhe ukuba bengakufaki engqondweni ukuba sekule minyaka embalwa leli qembu lingaphakamisanga inkezo kodwa bedlale bezikholisele nje umdlalo.
Sengibatshele kaningi abadlali bami ukuba bakholise amalungiselelo esiwenzayo silungiselela umdlalo wefinal, baphinde njalo bakholise ukudlala ufinali ngoba phela lo mdlalo uyafana nje leminye imidlalo. umahluko kuyikuthi wona kumele ube lempumela ohlukanisa amaqembu omabili ekupheleni kwawo.
Nyakenye iqembu letriangle eliphakamise isicoco senkezo yeChibuku ngemva kokunqoba leHarare City ngiyimele Studio 7 kobulawayo inguJoseph Njanji.
Woza Friday liviki silomculi wengoma zomdumo okholo Stanley Nyathi odabuka enkayi esebenzela kwele South Africa. Asizwene xoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Izizalwane zeZimbabwe lisemzansi ukuyafuna umsebenzi. Kunjalo nakumculo esilaye kule viki. Uyasebenza abuyacule njalo. Namhla siphethe idlade lakhe elitsha eliphansi kwesihloko esithi He is faithful.
Le album yi-album yokuqala ngqa. Ngikhiqize uma ngicabanga it's about 3 months ago. Itayitli ye-album yami ibizwa ngokuthiwa He is faithful. Njengoba sisazi ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uthembekile noma thina singathembakalanga.
Awuzwa ke mfana kaMdluli, umculo ophole kamnandi. Kuhle phela ukuthi uzizibulu azi imbali yakho ngamafichane.
Ngazalelwa kobulawayo Empilo Hospital, ngafunda iprimary yami eNgwegwe Primary, ngayifunda futhi eRobert Zinyoka ePhumula, ngayiqedelela eNkayi Primary. Mina ngaqala ukucula ngisesemncane eprimary, kodwa okuserious ngiqale eqenjini elithile elibizwa ngokuthiwa iEverlasting Covenant. Lelo qembu licula umculo wea cappella.
Nguyesilaye namhla kuhlelo Woza Friday mawusanda kusidoba. Wezwele sifiso sokucula ingoma ngokuthunuka imiculo yabanye abaculi abalomdumo wengoma zokudumisa uSomandla.
Kuneqembu elithile from enkayi okubizwa ukuthiwa iHarmon Sounds. Ngakwazi ukuthi ngingene kuleyo ndima bese ngicula ngiculela uJehova. Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo lowo, ngikunanzelele ngoba ngalontshi CD abantu babuya ngobunengi bawuthenga ngempela ngobunengi, namanje basawufuna. One of my song lethi He is faithful iyatrenda ngempela, bayicula indawo zonke. U-August obuyayo 2020 ngihiqizele inye album lizobe lengelesibili.
Siyabonga Stanley Nyathi obexoxa ke lo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Woza Friday. Besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha ambala atshengisele eHarare lamhlanje khonona ngokuhlukunyezwa ngamapholisa. Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo baqoqe umhlangano wokunanza ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abantwana. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.
ngeke ukwara shemo se Friday.